soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali tshona njani izilukani ndaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 15 mfufu 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
abantu abarejistayo abalutshwane kakhulu kwezinye indawo kulabantu abayi-I sasithola ukuthi kulama-zero registries and then endaweni ezikanjengabosegutila kwekhanyati sathola ukuthi ngokulabantu abayi-10 ababerejistileyo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisa ukuvota ngomnyaka ka-2019.
Thina njengeholders nama members ethu inhlangano elisebenze izolo mhla ka-14 isikhathi esine ngomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengayi emasimini kungolwesithathu sasesishithi-ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe womhlaba namhlanje ukunanza ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane bemaphandleni ele International Rural Women's Day. Kulabantu phose abafika amachumi amabili 19 abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwabahlolwe izolo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulabantu abaphose bafike amachumi amabili 19 abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwabahlolwe izolo. Sebezinkulungwane ezedlula kancane ezithoba minombili 8055 asebefunyenwe belegciwane leli elizweni. Kwasila inkulungwane phose eziyisithiyagalombili 7640. Kwafa abangamakhulu edlula kancane amabili 231. Kuzwekazi le-Afrika lihlaselwe abantu abedlula isigidi lengxenye 1.6 million labulala inkulungwane phose ezingamachumi amane 39,122. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amane 38.5 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi esisodwa 1.09 million. Kucho abekolichi le Johns Hopkins University abemelika. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center ERC luveza ukuba kulabantu abalutshwane kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019. Abe-ERC bathi njalo izabelo ezikhokhelayo ekubeni labantu abalutshwana ababhalisileyo ngezibalisa iMatabeleland South laseMashonaland West. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abe-Election Resources Center bakhuthaza be-Commission ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Elections Commission, amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuba ziqinise inhlelo zokufundisa abantu ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota ukuze ilizwe libe labantu abaningi abavotayo. Esathula impumela yenhlolisiso abayenzileyo, uNkosikazi Sandra Msakasa, isiphathamandla se-ERC, utshele intatheli zindaba ukuba ekuxoxeni lozulu lapho beqhuba umsebenzi walelu phenyo kuvele ukuba uZulu weZimbabwe usekhathele ngezombusazwe okuyinto edanisa inhlanganiso zamalungelo oluntu ngoba ukuvota kulilungelo likaZulu.
Abantu abarejistayo abalutshwane kakhulu kwezinye indawo kulabantu abayi-I sasithola ukuthi kulama-zero registries and then endaweni ezikanjengabosegutila kwekhanyati sathola ukuthi ngokulabantu abayi-10 ababerejistileyo and then izahamba endaweni zabo-North, North South, labulawayo abazange bakwanisa ukuthi besinike information ukuthi kuwokuregister abantu abangaki but sathola ukuthi kokona balutshwane.
Ugcizelele sithi abamabandla ezombusazwe kumele benze umsebenzi omkhulu wokufundisa abalandeli ngokuqakatheka kwevoti yabo.
Kufunakala ukuthi ama-civil society organizations ancedisane lezekho ukuthi baphathe umsebenzi wokuthi abantu behambe beyeregister ukuvota ukuze amanumber abe ngani abangcono. But umsebenzi lowo ungayenziwa ngama-political parties yabo kuyinto enhle kakhulu.
Unobhala webandla le-MDCT umnumzana Nixon Nikadzino uthi amabandla ezombusazwe okwamanje akhanya ephatheke kundaba zokulwela izikhundla.
Inkinga esilayo lapha yikuthi abantu kabakwazi ukuthi isihlupho esizibonayo esilazo kathesi ziphuma kule nkinga naleyo ukuthi abantu kabafuna ukuyavota or kabafuna ukurejista. So bona maye bekwazi ukuthi vele bona abantu abasihlukumezayo njengebandla le-ZANU PF kathesi vele bale-target ye-5 million ama-registered voters. Abanye amabandla njenge-MDC lamanye amabandla aku-opposition bazihlalele kabakhulumile lokho akula even i-civic education ekhuluma ngenjongo eyokuthi abantu berejista ukuthi bezevota.
Umsekeli ommeli womsebenzi yabatsha ku-ZANU PF umnumzana Mavito Moyo uthi bona benza konke okusemandleni abo ukukhuthaza uzulu ukuba abhalise ukuvota.
Themba abantu labo bakhangele nje okwenzakala elizweni bayabona vele ukuthi opposition akulanto engabenzela yona ngoba siyakhangela emadolobheni athe silo hlupho lwamanzi. So kulithuba elihle leli kuma-by-elections ukuthi abantu abatsha kumele beqoqane beregister ukuvota bevotele amakhansile e-ZANU PF ngoba i-ZANU PF nguye phela uhulumende. Uhulumende nguyozasenzela amadolobhu ethu ahlanzeke lamanzi esiwathole.
Uphenyo lolu luveze njalo ukuba abamabandla bakhuthalela ukukhuthaza abantu ukubhalisa ukuvota ngomnyaka wokhetho hashi ngezinye izikhathi. Luveze njalo ukuba amacebo wonke anikezwa lekhomishini ebona ngezokhetho elizweni ezek ukuba balungisise amaphutha enzakala kukhetho luka-2018 nalamhla lokhu akalungisiswa. Kodwa umqondisi weZimbabwe Electoral Commission umnumzana uTluile Sulayigwane uthi okwamanje imithetho ephathelane nokhetho ithi umuntu wonke kumele aye emahofisini abo ukuyabhalisa ukuthola ilungelo lokuvota njengoba kulezinye izibopho zokuthi bathole isiqiniseko sokuthi ngempela lowo muntu uyisizalwane seZimbabwe njalo ulelungelo lokuvota okunjengokuthathwa umfanekiso ofakwa kugwalo lokupha umuntu ilungelo lokuvota i-voting confirmation card ama-fingerprints lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ekunanzeni ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane emaphandleni ele-International Rural Women's Day. Njalo inhlanganiso eziningi zikhuthaze ukuthi inhlelo zabesifazane zengezelelwe ngesikhathi umhlaba ulwisana legcikwane le-coronavirus. Unkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi bananze njani leli langa izolo.
Thina njenge-orders nama-members ethu ilanga leli silinanze izolo mhlaka-14. Why silenze izolo? Sinanzelela ukuthi isikhathi esinengomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengayi emasimini njengoba izulu likhizile kungolwesithathu. Sase sisithi-ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga. Into nje elisiphambanisa ngumkhuhlane wona lowo we-COVID-19 ukuthi abantu akumelanga sibuthane sebaningi. Kungakho sase sisenza ukuthi ama-group ngayinye ngayinye ayithumele omama 1 or 2 per group ukuthi wathi represent i-group yabo ukwenza ukuthi singabi baningi kakhulu. So sathona sikhona-ke izolo saselekta indawo yethu sathona sikhona babuya bebukisa izinto zabo abazenzayo bethengisa futhi. Usually nge-Rural Women's Day esikwenzayo siqala zamamati sihlabele singahlabela sibe sesithengiselana njengabomama sishodwa izinto zethu. Ngonyaka besingainvayithanga abanye abantu from afar, from Bulawayo kumbe from amanye izindawo. Besingomama nje ama-members e-orders sisesiteni khona phayana. kakancane
lolifezile yini injongo ebeliyikhangelele
injongo yethu sifezile abantu ababuyanga ngokuningi thina sijayele ukuthi nxa sinemidlalo yethu ovuka lo-Women's Day wona laba ufice nxa sishikile kubo-400 sihambe to-400 kodwa ngenxa yokuthi besithe thina abantu bangavuyi ngokuningi akubuye kuphela ama-group representatives abarepresenta ama-group njalo sase akube ngabantu abasuka abanye bazasibonela kubo-WhatsApp basibonele kubo-Facebook hhayi njengo siyifezile ngoba omama babuyile babuya lemithungo yabo babuya lezidaza ababaphuma lazezingadini of course abanye bebesithi kusehlisele istandard ngoba thina siyalanga kwenza imbuthano yabantu aba-50 and below sijayele imbuthano enikhulu so nxa sesibalutshana sesishona nganasishezanga kodwa thina injongo yemfundiso yethu yokukhuthaza omama ukuthi besemakhaya labo baqakathekile
lo-ke ngunkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women's Development Association Zimbabwe ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 eseGwanda. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela umonakalo sidalwe yi-coronavirus eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Lelanga lokunanza ukuqakatheka kwabesifazane bemaphandleni ele International Rural Women's Day. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Sokulabantu bedlula izigidi ezilijumi 16 million asebevote ezabelweni ezithiyeneyo kule Melika loba ukhetho luza kwenziwa mhla ka-3 ngompalakazi. Ezinye izabelo zivumela abantu ukuthi bavote usuku lokhetho lungakafiki. Inhlanganiso ekhangela ezokhetho izimele yodwa i-United States Election Project ithi kukhangelwe ukuthi lizakhuphuka inani leli kunsukwana ezilandelayo. Abachitha umlilo lokhu bezama ukuchitha umlilo ovutha okwesabekayo endaweni elenyoni, impankwa, inyoka lezinye izinanakazana ezigcinwe okusemthethweni kuMount Kilimanjaro. Umlilo lo ulensuku ezinhlanu uthisa indawo le evikelwe nguhulumende ebizwa ngokuthi yi-Wildlife Conservancy. Ababona ngezomvikela kwele Melika bathi kuyenzakala ukuthi kungaba lodlakela nxa impumelo yokhetho lweMelika oluzayo ingaphuza ukwethulwa. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala elizweni luthi lusezama ngamandla wonke ukuthi lunqabele udlakela. Luthi kukhanya kulabanye abantu abafuna ukungena emahofisini okuvotela ngenkani kusanda kwenziwa ukhetho lolu okulingelana khona umongameli Donald Trump okubandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden okubandla lama-Democrats.
Umthetho owafakwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, statutory instrument, uChiwenga ongumphathintambo wezempilakahle njalo ukuthi ukhetho lwama-by-elections lungasenziwa ekupheleni komnyaka usuthiwe wephula isisekelo sombuso yikomidi yedalele ephalamende ebona ngezemithetho. Akukacaci ukuthi uChiwenga uzahamba na emthethwandaba ephikisa lesi sinqumo sokhetho olumele lwenziwe kuzigaba ezimbalwa zelizwe lapho okwaxotshwa khona amalunga edalele ephalamende lamakhansila awebandla le-MDC Alliance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Angliston Sibanda endawonye nengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Kungabe kuyizizathu ezimbili ngibona ngani ukhetho vele ukuthi lungenziwa injongo yokuthi kudilize abathukisayo ngoba okunye lokho about i-health vele abantu bathona bebutheni loni bandle libusayo belinama-primary lesikeli babonile bedinisana ekhwekhwe babonile indawo ezithethene bathezi behlangene besiba lemhlangano So bona ngazathi kungabe either kabala ma to fund election kumbeni bazibona endaweni lapho kurikholwe khona abantu bengalathuba lokuwina. Bona ngazathi izizathu zona ezingabe zenza ukuthini beludlulisele phambili.
Wena ke mnumzana Sibanda, wena ubona njani udaba lolu? Uyavumelana na lo mnumzana Fuzwana? Kuzwakala mnumzana Fuzwayo, wena uyavumelana yini lo Sibanda uthi yena hayi lokho kokuthi ibandla le ZANU PF lingaba lisesaba akungeke kwaba liqiniso ngoba i-opposition ingamaqephuqephu kayizwakali ukuthi ngani?
I-ZANU PF vele kayidingi a-strong opposition. I-ZANU PF ngomumo welizwe le-economy ungakhangela indawo eziningi lapho okurikholwe abantu khona. Okungayangisa kakhulu yikuthi i-opposition idabukene kanjalo izano amathuba okuwina malutshwane kakhulu. So kangivumelani lawo Sibanda, ngibona ngazathi izano nayo iyakwazi ukuthi yakhe ungada kube ne-by election koBulawayo. Amathubayo okuthi iwawine ama-by elections ona lawo malutshwane kakhulu. Ungada kube nama-by elections esozibeli. Amathuba okuthi iwawine malutshwane kakhulu. So kungaba yinto engayangisa kakhulu kubana izano ngemva kwemizamo emikhulu eyenzileyo yokuthi yokurikola abantu ePhalamende iphinde iyeziwa.
Nanti udaba Sibanda.
Hayi Fuzwayo, iZANU PF khathesi ivelelile more than 2/3 majority eParliament. Even isingawinanga lawo mabhayelesini iZANU iqola isitonga njengoba vele khona isitonga noma siyathanda noma sithandi iyabe isitonga kunjalo. Ayidingi kuwawina lawo mabhayelesini Fuzwayo. iZANU PF is a 2/3 majority to do what they want in Parliament and
Kuzwayo nanti udaba uyaluza.
Angimuzwa kahle kodwa enye engingakuzwisiyo ngoba uSibanda akakwazi ukuthi izano iyafisa ukuthi control ama-local authorities kuma-urban area. Kumbeni ibe labo-councilor kuma-urban areas ukuze ibe visible. Kubuhlungu ebandleni lezano ukuthi kuthe kwangona they have ruling party but they don't control ama-urban areas where i-economy is run. So ngibona ngazathi izano kuyo iyafisa ukuthi kuthiwe ikhona endaweni zonke iyavotelwa emadorobheni, iyavotelwa emaphandleni because izano wonke umuntu oyazi iyakwazi vele yahlala iyiparti efisa i-one party state. So izano iyabe ifuna ukuthini iwine not ibe the 2/3 majority but ibe the overwhelming majority ukuthi vele ingabe ibe the opposition. So izano kuyo ukuthi kuthiwe kwankwa nakoBulawayo isingabokhansila abangaba ngu-9 kungabe kuyinto enhle kakhulu, into eyifisayo ukuthi kuthiwe sozivele silabokhansila silabo-MP lakoBulawayo, yinto eyifisayo ukuthi ivotele ingakhanyi njengebandla lemaphandleni. So ngibona ngazathi yikho phela isebenze kakhulu ukuthi irikhole abantu ibarikholele ukuthi ifuna ukuthi ibe khulu emadorobheni.
Nanti udaba Sibanda, uyavumelana yini laye ubaba Fuzwayo?
Umnumzana Angliston Sibanda ngolwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulabanye abathi bakhathazwa ngokwenziwa ngumthethwandaba elizweni okhangelelwe ukuthi uzaphatha udaba lwama-by-elections osoluphanyekwe e-High Court zinhlanganiso ezimbili labantu abayisi Thupa abathi kwakungamelanga umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga amise ukhetho lolu ekhala ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa lolu daba labalandela ezombusazwe bezimele unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe labomnumzana Busani Mbuso Ntini lomqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. UmaBhebhe usungula lingxoxo.
Befuna bengafuni azaqhubeka ama by elections lawa, so lapha kahle kahle bona bazihluphelani. Into mina mboni ngathi kumele bayenze kudinga isombuluko ukuthi le problem esibhekane layo njengelizwe singayilungisa kanjani. Kodwa lokhu okwama courts eZimbabwe by now wonke umuntu uyazi ukuthi ama courts are captured, so angiyiboni mina into sokuyikuphongwenza nje. Ngathi sebephongwenzela ukuthi kuthiwe yebo kulabantu abahambisileyo into ethile emthethandaba, but bengayexpect ukuthi bengakhangelelanga ukuthi izosiza in any way.
Wena ubona ngani kuyaphumani ngolapho maphepha?
Akulanto ezophuma vele lapho. Akulanto ezophuma, ngivumelana lomoyo njengoba sitsho nje ukuthi kwayena uchamisa laye uthinteka kwelinye iside leZANU-PF. Umakhuphe laye uthinteka kwelinye iside leZANU-PF. So into zakhona nje, hayi into ye-MDC isiphithiphithi kakhulu babuDube. Hayi ungayilandela nje into yakhona ichayisa ngekhanda. Awungeke wazi ukuthi okuyikho yikuphi.
Ye, baba Mthini uyezwa lapho mama uyakhuluma, wena ukubona njani?
Kwesinye isikhathi ivoti uyayithatha lakwe-enemy yakho. Kwesikhathi vele bathi i-enemy of your enemy is your friend. So I think kumele sibe ne-maturity ku-politics ukuthi kwesikhathi sikhangele izinto ngelihlo elihlukeneyo. Yebo kungenzalo ingxenye ngaphandle umgabe kumbe umkakhe bapha i-MDC izimali. Kodwa uma sikhangela ilokhu zenini, the report that was issued izolo nje kayitshengiseli ukuthi khona khona kule mali eningi eyavela kwezinye indawo. Ngokwakhangela out of the 6 million abakhuluma 6.5 abakhulume ngayo, more than 6.2 million yavela directly from i-government. Then okunye ngama-membership lokuthize lokuthize. So nxa ukuthi u-RGM wabaphi imali, kwakuyimadlanyana encane kakhulu. Mina as an auditor for over 15 years, ngiyakwazi ukuthi i-audit report ilohlonzi njalo ikhangele yonke into. Ungabona i-auditor ikupha i-report ephiwe i-MDC Alliance, yi-indication ukuthi hayi into yonke ikahle emabhukini abo. So kwesi sikhathi athink kumele sikhangele izinto si-provide i-evidence. So ikho engakutsho okwamanje.
Ye, baba Moyo, kuyini ongakwenza lingabambani lamanye amabali xa kukuthi sokubuya khonokho ezokhetho plus lokuthi livotelwa ngabanye abantu?
Ya, ubaba ebuntwini uthi ugabe wakhangela umakhuphe wakhangela umjuru wathola ukuthi hayi abasoma better candidates kuye ngcono asapote uChamisa ngoba wayesehlukuluzekizalo I mean yesizalo umgabe of all the people nguye othinayina ngo 2018 usehlukuluze izano whilst we know ukuthi indiso of Zimbabwe since 1980 to date umgabe ngiyade hlukuluza izaphu ebulala abantu ngegugula unje
lapho ke sizwe umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party labalandela izombusazwe bezimele umnumzana Busani Mbuso Ntini lo nkosazana Vivian Nomalanga Bebe bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma enkundleni ye Facebook kupheji le VOA Ndebele kwezemidlalo abehlanganiso yomdlalo kakhilikithi elizweni eZimbabwe cricket sebesungule imincintiswano eyezigaba ezadlalwa ngamaqembu abesifazane kusukisela lonyaka intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
ukusungulwa kwemincintiswano yamaqembu abesifazane yohlobo le-One Day kanye le-2020 kulandela ukubunjwa kwenziwe umncintiswano we-National Premier League wona odlalwa kulezi nsuku ngamaqembu abesilisa amele izigaba ezijiyeneyo zelizwe leZimbabwe ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komkhosi wokusungula imincintiswano le umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe cricket uThawengwa Mkhuhlani uthe isehlakalo sanamhlanje sitshengisa ukukhula komdlalo kakhilikithi elizweni
ukwenelisa ukusungula imincintiswano emibili eyabesifazane kusipha ithuba lokukhulisa umdlalo kakhilikithi kuza kupha ithuba amantombazana alesifiso esokudlala lenhla sokuza kuba lula ukuba singene ezikolo sibumbe amaqembu ngoba khathesi balutshwana besifazana abadlala lo mdlalo
imidlalo yesuku lwesine umncintiswano wamaqembu abesilisa we-National Premier League idlalwe ngokulandelayo iqembu le-Great Zimbabwe Patriots linqobele i-Easterns nge-37 runs iqembu le-Great Zimbabwe Patriots libele 105 for the loss of 10 kuma overs angu-33 kwathi ele-Easterns seliphendula lenelise 68 for 10 kuma overs angu-21 ngokwakuqala ukuba leli qembu ele-Great Zimbabwe Patriots linqobe selokhu kusungulwe limidlalo lo mdlalo uqhutshelwe enkundleni ye-Mutare Sports Club emdlalweni uqhutshelwe enkundleni ye-Old Harare yenza iqembu le-Midwest litshaye le-Harare Kings nge-5 wickets iqembu le-Harare Kings liqale ukutshaya ibhola lathola 167 for 10 kuma overs angu-40 kwathi ele-Midwest seliphendula lenelise 168 for 5 kuma overs angu-35.3 ngasekhwekhwe Sports Club iqembu le-Queens linqobe le-Gladiators nge-7 wickets iqembu le-Gladiators lenelise 137 for 10 kuma overs angu-37.3 wathi ele-Queens seliphendula lathola 138 for 3 kuma overs angu-26.4 kube lempumelelo efanayo lase-Takashinga Sports Club lapho iqembu le-Takashinga elinqobe khona ele-Rainbow Sharks ngama-wickets ayisikhombisa iqembu le-Sharks lithole 107 for 10 kuma overs angu-40 wathi seliphendula ele-Takashinga lithole 111 for 3 kuma overs angu-13.2 ngimele isitu 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave ekseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave
Sithanga kehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela uphenyo olwenziwe inhlanganiso yokumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kunabantu abalutshwana kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019 Selugciba ke lapha uhlelo lolamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30 lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.